sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Obulele abafika phose amajumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Sibe kudala kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sokubona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhathameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Izolo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo umkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando. But ngendlela embona abantu begcwele ngayo, isinto esigcwele ngayo ikliniki sevaccine, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane ekliniki uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuthiyeneyo.
Ukukhwela kwama-cases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID ikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa amakhesi zayehla? Ngoba ama-mask be-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Bese sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo abaye babakhangelele la maklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisuke lakhwela laya phezulu. asephela ke ama vaccine ngalolu suku kodwa ukuthi umuntu ama vaccine asephelile kodwa engakutsho ukuthi hayi ama vaccine asase khona abantu asambeni siyehlala
usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukuthaza uzulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle
ubha kwabantu ayangesi enani litansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifake engozini kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevale amakhala bakithi abantu siyabacela bengahambi besiyayenza iziminye eminye
abantu bathi kumele uhulumende ethulele uzulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usobulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlaliswane kahle ezansi yezwekazi le-Africa. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokunabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafike kule South Africa ngesikhathi kulabathengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF othi umnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sibe khona njengoba sazi ukuthi iDurban yona ngwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe eziyimvuthi zisiya kwezinye indawo so kuzaaffecta into eziningi in terms of intransity yamagoods and of course nxa ukuthi kungala kuthula kumakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhalti very soon siyacanisiswa nama refugees from South Africa engene eZimbabwe
ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebusika labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe
nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungeni kwamanye ama provinces ngoba vele kukhona
singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe
kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele lesadiki as a region esofuna ukuthi beyikhangelele but ngile themba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa baza kuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecele ukuthi akube lokuthula kube lokukhulumisana kube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo
ye kulabanye abachotoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula ungabaphendula usethini khona
ngabantu abahlala ngabona kulokulalapho kuliwa khona khona phezimbabwe asikwazi sikubona lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho kathesi eSouth Africa sikhangela nxa ngikhangele mina ngumbono wami i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba kathesi ama-indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama abamtamnyama lapho itshisa indawo zamaindiyani ama-indias sithi lapho ahlala khona kule bhizinisi lapho ahlala khona so nxa kusitsha kutsha yonke into sebedubula abantu abamnyama anta mnyama labo sebegenga against ama-indians lamakhiwa so nxa ukhuluma nge-peace come to Zimbabwe
ye so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibili ukuthi kumele kube njalo kule South Africa
uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu in any case South Africa neZimbabwe into one nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lo munye odaibo ake hlale phansi kulungisa into le
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla lezano PF. Sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Uyiqiniso vele kufanele kube le-peace lapho ukuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa. But ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa ngubani. Yena izi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnango wakhe. Ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe. Ngizwile obaba omunye okhuluma la ethi kulokuthula. Ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba. Ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu u-happy. Abantu beZimbabwe nje kungathi kulokuthula ba-happy yini ekhaya. I think uba umnango wakho statement si-right, but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Uyicaca khonapho baba Ngulube. Cela ucace cha ngesinto sibili.
Hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu siyayemukela, kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela. Umuntu olisela ngaza ka-delivery asithumele inkulumo yomfundisi. Anti kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe. Isela vele sisavele sikhaya ukuthi isela loba ikhuluma into emnandi siyathi hayi ikhulunywe isela lento singaza ke siyilandele.
Thula kakhulu kolapho.
Isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe. EZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe. Ngabe kunje eZimbabwe, ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe, angathi ngabe amasosha asebulela abantu ababulala. Lapho abantu sebefile, inamba yakhona ngithemba izabe more than 100 ngoba besiku 72, but yabona amabhodi zedebheni atholakala. But abantu abatholakala befile lapha ngabe benyathelana kustampeti. Akula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisi. Kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiswa.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eseJohannesburg. Usandra Nyaira intathele izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe lasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelelwe ukungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentathele izindaba ese-Mass Communication eHarare Polytechnic uNkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana echasisa ngokuba mazi wakhe uSandra kungqoko ayenze loPrasetis Jeremiah.
Ngahlangana loSandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrain ukuba ama-journalist. And uSandra eklasini sasibuyo sasingu-60 and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka. And engikukhumbulayo kakhulu ngoSandra ukuthi umuntu owayelembeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu ukuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry. And sisuka ePoly, she joined Ziana as a journalist. From there, next ngaba kwazi ukuthi she's in Mutare. From there, wajoina private sector media. And yes, uSandra, hey, was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintatheli izindaba yesifazane eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo emncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi but wayelenhliziyo eyendoda. Wayengena lapho kwakungangenwa khona. Wayekhuluma labantu ababa esasesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba ku-training yokuba ngintathele ezindaba ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintathele ezindaba was not by accident. Yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Gazanga cine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
ngikhumbula phuma eZimbabwe esiya eUK United Kingdom lapha umuntu ethanda ukufunda ekhona ngale eUnited Kingdom wayenza degree yakhe journalism gamanga khona waya eUnited States of America and did masters kwase kusele ukuthi ayenze PhD and ngalokho engazimusa Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekele ngempela
silahlekele ngempela into engakafuna ukuthi nangaye ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandra siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili ubexoxa loProfetess Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Ulandoku kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini besenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethulwe amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbengegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame olozakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Nkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho, kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo, umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo, utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo, yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente siya ebantwini, masikhangela eZimbabwe, ikanti e-South Africa ngabantu ababhe abhikishayo kusuke kube lama elements awodlame necriminality kodwa ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla eqinileyo.
Mnumzana Moringai ulubona njani lolu daba?
Hayi mina ngitsho wabo uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathiwa iphambanise izizwe njenge vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yireason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. That's what they practice, but the government here in Jizela Bantu.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi. Njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngitsho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhizisa lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosicolonize abelungu befaka le abathi democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Africa, ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esile sikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-factional politics ekade senzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue le yindaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube le lama talks ukuthi iSouth Africa has to come back to ama talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peace. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekugodesa laphana ngabo 94-93 bezama ukuba le peace in South Africa, kwakulo msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi ubaba uZuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Moringai ngowe-MDC Alliance eMelika ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Bebexoxa noNtuka Melikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakule Nicaragua kulandela ukuqonga kwezehlangalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edale lephalamende abakumsebenzi wamabhanga, ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Kusele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2031. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdado Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakolishi nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zindaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende ka-Ortega Lomurillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolucuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende ka-Ortega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga umanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula uhulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abafika phose amachumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.